So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 4 kuNtulikazi 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bafika phose amajumi amabili babulewa umkhuhlane we COVID-19 izolo eZimbabwe. Ukusilela indawo yezigulane kwezinye izibhedlela.
Lo bhubhane sakhuluma ngalo kangaka. Solumangalisa lapha indawo zokuthi abantu bazuza imbhedla sezizahlupha seziqalisile.
Kuyaxhukozela KwaZulu Natal okulabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma abathi akumelanga avalelwe entilongweni.
Lapho izoba nzima khona uma kuthiwa angiyodonsa ejele ngingonanga lutho.
Kodwa kulabanye njalo abathi nxa elecala kumele avalelwe entilongweni.
Imincane le minyaka lena because udeserva molo muntu entweni abazenzile imali abazidlayo.
Namhla kwezamasiko sihlolisisa inkundla zamacala emaphandleni.
Beside isifiso from 2 years deep ukuthi ngasizuza ukuthi phakathi kwenkundla kamdisa or ekachief kube labantu abangumama abangancedisana nalabo bantu bebe ngama-assistors.
Zalethulela ezabatsha kanye nezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Uyamemetheka kakhulu umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abafika phose amajumi amabili izolo 18 ngesikhathi izibhedlela sezigcwala abantu kobulawayo abale coronavirus. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela labongi ezibhedlela ezitshiyeneyo bathi isimo sibi sezigulane ezilomkhuhlane we-COVID-19 ngoba sokuswelakala imibheda kwezinye ngenxa yenani eliphezulu labantu abalomkhuhlane lo osubulele abantu abafika phose inkulungwane ezimbili i-1859 eZimbabwe selokhu kwaqhamuka i-COVID-19 ngombimbitho nyakenye. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane abahlolwe izolo batholakala benomkhuhlane we-COVID-19. Luthi sekulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu, i-53,665, asebehlolwe eZimbabwe batholakala bele-COVID-19. Abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane, i-39,979, sebephephe kumkhuhlane lo. Ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kwenzakala ngesikhathi kuhulumende esanda kwethula imigoqo emitsha yokuqinisa uhlelo lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 olwe-lockdown. Umqondisi wesibhedlela sempilo osikhixa mfundo Solwayo Ngwenya uthi kuyethusa ukwenzakala kuzulu.
Masabe Zulu, hayi umkhuhlane we-coronavirus lo bhubhane sakhuluma ngalo kangaka solumangalisa lapha indawo zokuthi abantu bazuza imbhedla sezizahlupha seziqalisile. Yikho liyaxwayisa ukuthi lizibambe lilalele khonoko esakukhulumayo. Nxa lokhu lingalaleli lisenza isiminye eminye abantu bethatha umkhuhlane lo bewunompola bewuphanana umemetheka usiya phambili kuzafika isikhathi mahlayana ukuthi abantu sebesehluleka ukuthi bafike ezibhedlela ngoba izibhedlela ziyabe zingasayenelisi ukuthi zilikhangele. Siyaxwayisa kakhulu Mahlabe Zulu.
Umnumzana Anthony Majongosi osebenza esibhedlela se-United Bulawayo Hospital uyakusekela lokhu.
Siyathola ama-admission ngamaningi kathesi ukuthi isibhedlela sigcwele kathesi. Siyakuthazwa ukuthi vele umkhuhlane lo i-third wave hayi uyabanjelana. So siyakuthazwa ukuthi abantu bakhangele ukuthi bagcoke ama-mask abo balandele indlela leziyana ziyakhuthazwa ukuthi bayenze ukuthi bangabanjwe lo mkhuhlane ngani ngendlela yokuthi kathesi ama-cases ayakhwela kakhulu ukuthi ama-hospital agcwele sizigcina singasakhwanisanga ukuthi sibafaka abantu ngaphi ezibhedlela ngendaba yomkhuhlane lo.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuthi isibhedlela ekusileni besilungiselela ukuvula ngolwesihlanu olwedlulileyo okutsho ukuthi singabe sivulile. Wenqabe ukukhuluma ngesimo esikwezinye izibhedlela ezikobulawayo ethi yena ukhangelane lesibhedlela seTonkroof kuphela. Umnumzana Effort Ncube olwela amalungelo oluntu usola uhulumende ngokukhuphuka kwamanani abantu ababanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Kule ngozi enkulu esiyibonayo manje COVID-19 isiba banzi igcwala yonke indawo, ikakhulu ingabe ibangwa yilolu hlobo okuthiwa yi-Delta variant. Isigcwala yonke indawo njengalokhu siyibona isenzeka kwamanye amazwe. Lokho kubangwa kakhulu yikuthi i-government ayizange yenza amalungiselelo alungileyo. Kanti ukubuswa kabi kwelizwe insuku zonke lezi iminyaka yonke le kudilize ezempilo, kwasweleka izibhedlela lakho konke, akula mbhede, akula ma ventilators, lezinto zonke leziyana ezingasiza impilo yabantu, ezingahlenga impilo yabantu abagulayo. Ngakho ke kule ngozi enkulu ukuthi abantu abaningi bagcina befile bebulawa yinto ekade ifanele ivikelwe ingenzeki.
Unkosikazi Alice Songu uthi konke lokhu okuvelayo kungenxa yokungalandeli iziqondiso ze-COVID-19.
Siyakunanzelela njalo ukuthi siyalahlekelwa imiphefumulo yabantu. Baningi abantu abazakufa ngenxa yokuswelakala kokuthi silandele iziqondiso. Njalo siyakunanzelela ukuthi nxa abantu bengalandeli izixwayiso ze-COVID-19, izibhedlela zizagcwala. Zingagcwala, abantu bazakuswela ukwelatshwa. Ngiyakhuthaza njalo ukuthi wonke umuntu ozizwe lo mvimbano kahamba ehlolwa. Izibhedlela zonke zikahulumende ahlola, kabahlolwe abantu ukuze bavikele abanye. Njalo nxa sebehloliwe batshelwa ukuthi balomkhuhlane, kabahlale ngkhaya njengokuba befundisiwe ngabezempilakahle.
Umqondisi wesibhedlela se-United Bulawayo Hospital uDr. Nasisiya Stranga wenqabe ukuthatha ilizwi, kodwa uchaze ukuthi ngaphandle kwemibheda engasilela izibhedlela kukhona okunye okusetshenziswayo kufanele kube khona, ukugoqela amafutha ezimota, amanzi, ukudla kanye lezisebenzi zezempilakahle. Wengeze esithi lezi zonke izinto ziqakathekile ukuze abenelise ukonga izigulane esibhedlela. Kusukela ngesonto edlulileyo kuze kufike ilanga la izolo kobulawayo, besokutholakale abantu abale COVID-19 abedlula inkulungwane eziyisikhombisa, i-7,447. Ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 babelikhulu lamatshumi amathathu lane, i-134. Kuviki eyaphela mhlaka 26 Nhlangula kwabanjwa abantu abedlula inkulungwane ezine, i-4,390, kwabhubha abangamatshumi amahlanu lasishiyagalolunye, i-59. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uyaxokozela emzini kamnumzana Jacob Zuma owayengumongameli wakule South Africa. Usephanyeke emthuthwandaba udaba lwesigwebo asethulelwe yinkantolo ye-Constitutional Court ethi kumele avalelwe entilongweni inyanga ezilitshumi lanhlanu, 15 months, ngenxa yokuthi wadelela inkantolo. Umsakazi we-South African Broadcasting Corporation ubika ukuba ibandla elibusayo ele-African National Congress selithume ezinye iziphathamandla zalo ukuba ziyekhuluma noZuma ngokwenzakala eNkandla, lapho kugcwele khona abalwa impi yenkululeko bekubutho lemkhonto wesizwe, induna zakwaZulu, ibutho lakwaZulu labantu abaningi abathi bavikela uZuma. Unkosizana Lindiwe Sisulu okubandla le-ANC utshele umsakazi we-SABC ukuthi uZuma uzawethula umbiko wakhe oqakathekileyo namhla eNkandla. Umsakazo lo ubika ukuthi abantu abadabuka eThekwini sebethe gwaqa emzini kaZuma loba inkantolo ye-Constitutional Court City izahlolisisa isicelo sakhe kunsukwane ezilandelayo esokuthi kwesulwe isigwebo lesi, kumbe engavalelwa entilongweni ngoba usekhulile njalo uyagula. U-Edward Zuma, umntaka Zuma, utshele i-Reuters News Agency ukuba uZuma kayindawo.
They are not going to lay their hands on Zuma over my dead body. They can kill.
Uzamele bangibulale bengakafinyelela uZuma. Bengethula izigwebo abazifunayo, kodwa uZuma kasoze angene ngisho lo mzuzu entilongweni.
One minute of that, they would have to kill me before they put their hands on him.
Ekhuluma labasekeli bakhe izolo eNkandla, uZuma uthe kalaqala,
angiyazi ukuthi uhambe iphelele phi leyo, kodwa lapho ezoba nzima khona
uma kuthiwa angiyodonsa ejele ngingonanga lutho. Kimina engibonisa ukuthi abaphathi bomthetho mhlawumbe nabaphathi bezwe abazi ukuthi kuphathwa kwenze kusho ukuthini.
Kodwa uNkosazana Thandi Jikelani ohlala eJohannesburg kwela South Africa uthi uZuma kumele avalelwe entilongweni.
Minane le minyaka lena because uthizeva molo muntu entweni abazenzile imali abazidlayo kuye angeke ayiphile nokuyifila holiday in like a holiday kuye because angeke ahlale njengamanye amabhathi.
UNkosazana Thuli Cele kavumelane laye.
Mshweleza bamyeli, mshweleza engaboshwa. Sekamdala lo muntu lo. Uboshwa uboshelwane ukuthi wenzeni. Unini wa step down, sekuboshwa manje uboshelwane. Abahlangana nomshweleza. Sekamdala lo muntu nani liyambona. Into eyenzeka ngale ngiyayithandi, ngani ngaqhubeka nje. Leyo ukuthi kuthiwa hey abantu bayadutshulwa kuyabulawana, akusebenzi lokho. And abantu bayamthanda umshweleza, bamelile kakhulu futhi. Manje siza belokhu bevala nge-corona. Hey abantu abafaka ngama-mask uzofaka kanjani i-mask empini? Mina le nto eyenzeka ngale ngiyayithanda umshweleza angaboshwa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mbuso Ngwenya odabuka eZimbabwe ohlala kwale South Africa.
Ngibona ukuthi le nto ifana kakhulu laloko okwenzeka ebantwini bakithi ngemva kwempi yombangazwe lapho esabona khona uhulumende ophethe elandelela bonke abaholi kanye labantu ababasupportayo ebabulala abanye baphosele emajele abanye befela emajele. Kumanje uZulu wonke ufanele ngabe uyaqaphela khona lokhu ubambane ngamandla. Ngiyababona nje enkundleni zokuxhumana lapha labo abanye bakhona bakhombisa ukungayi-understand lento ngizona phana le statement esivele eRoyal House bekhiphe statement sokuthi bona bebengathumanga amabutho. Yes, amabutho angaba phambanisile kodwa into ofanele bayiqaphele ukuthi uma bengaqaphelanga umhlaba wakwaZulu sizwa kwaZulu singathabalala.
Umnumzana Mgobo kaGobeki laye ulombono ofanayo.
Lesenzo esenziwa phezu kamshololozi angiseseki sokuthi aboshwe ayebhadle ejele. Ngibona leyo nto izosusa umsindo futhi yenze kube nodlame lwezepolitiki ezweni. Kungicacela kahle kakhulu futhi ukuthi abantu abamnyama bakakhululeki. Bengakakhululeki kuyangibonisa ukuthi abelungu lokho bengakavumi ukuthi abantu abamnyama sebekwazi ukuthi bazibuse emazweni abo. Yikho sibona kunamajaji othi noma ekhuphi isinqumo sibona ukuthi leso sinqumo siphushwa ngokwendlela yokuthi baseka uhlangotho oluthile bencindezelo oluthile. Ngithi mina umsholozi akangaboshwa.
Kukhangelelwe ukuba inkantolo ye-Constitutional Court izahlolisisa udaba lukaZuma mhlaka 12 kuNtulikazi. UZuma wetheswa icala lokuthi wala ukunika ubufakazi ikhomishini ehlolisisa amacala obukhohlakali awethiswayo. Sisangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba sekulabantu abangamathumi amabili lane 24 asebetholakale bebhubhile kulandela ukudilika kwesakhiwo se-Chaplain Towers South eFlorida kwele Melika. Abedlula ikhulu lamathumi amabili lane 124 lokhu bengakatholakali. Isakhiwo lesi silamaviki sabhidlika. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuba kulabantu abaningi okumangalisayo abethekelela izihlobo labangane namhla ngosuku lukazibuse kwele Melika. Baningi abagada indizamtshina besiya endaweni ezehlukeneyo. Iphephandaba leSwazi News libika ukuba izithunywa zenhlanganiso ye-Southern African Development Community sezifikile eSwatini uyahlolisisa udlakela kulelo lizwe kulandela ukuthengisela kwabantu emgwaqweni besola uhulumende wenkosi uMswati III. Sobe isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
manje. Ihlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngenkundla zokuthetha amacala emaphandleni. Kambe abesifazana bayavunyelwa na ukuba yingxenye yalabo abathetha amacala. Umlisa wesigaba seMbimba uMnumzana Daniel Dube kusungula lingxoxo esiyethulelwa yinhlanganiso yeHarper Cook Trust.
Njenge-traditional leaders court kulamacala esiwa khangelayo then bese kusiba lamacala esingakhangeli amacala kakhulu esiwakhangelayo sikhangele amacala abe phathanelene lokuhlalisana kwabantu abantu bayaxabana emakhaya yiyo amacala esiwakhangela kakhulu bana abantu sibahlalise kuhle bebengahlali beqabana yizo izinto esizikhangela kakhulu bana kumele kube lokuthula phakathi kwabantu
unkosikazi Molet Dube uthi inkundla zokuthetha amacala kumele zibe labesifazana
besilesifiso from 2 years back ukuthi ngasizuza ukuthi phakathi kwenkundla kamdisa or ela chief kube labantu abangumama abangancedisana lalabo bantu bebe ngama-assessors indlela esifunda ngayo esikhangela ngayo ukuqakatheka komuntu ongumama layo ukuthi abe lelungelo lakhe lokuthi akhulume ekhululekile lapho esephakathi kwe-court kumbe esethonisiswa kube labantu abangumama laba ababe kufrant laphana ukuthi la engazizwe sesapha imibuzo abe ibuzwa ebona kulabantu abangumama phambili ngani kuyamnika indlela yokuthi abe lephaya ukuthi kube lula akuthi akufakaze konke ngendlela kumbe uyabehlukunyezwe kubi ngubaba kumbe uyabehlukunyezwe kubi esigabeni wagcine sefikiswe nga enkundleni kamdisi
unkosikazi Dube uthi kulabesifazana abakhahlanyezwa ngesikhathi sokulima
kani ngalaba abantu bokubasapota through indlela obaba babe baningayo vele iinkomo zakho ziyahlupha waphela indoda mbe ufuna ukukhomba wathi but kunxa kunomama ngale phambili ozatshalenja labo ubaba ukuthi hayi umama udlelwe zinkomo wesiyakwathi kakusela baba kumbe abafana vele abakho kumbe kunjani ugogo yehluleki ukuthi anganje inkomo kube lo mama ongamukhulumela
kodwa induna uMathema owesigaba seGwanda North uthi abesifazana kabavunyelwa ukuthetha amacala
is very difficult extremely difficult anyway ngoba usufanikani ayengabi ayecela that's why even when you engage in these gender issues you see ukuthi abafazi they are so few in the political arena simple because they belong to the married institution and by their nature umuntu ongumama must get married and that is hard so angangithatha umfazi womuntu ngizomfaka ivoti
loba kunjalo induna uNdube wesigaba se-insizwa uthi kumele abesifazana babe khona enkundleni
ngikuwadi 2 kodwa ngikhangele amawadi ayi-4 ukuba ngumama kwami kwavele kwangeza ngafaka la abanye umama ukuthi kube lula lakini ya siyayibona i-culture into zijikile vele yikho ubona lakho sekulamakhosi angomama futhi kanti vele laphana singabuyela kulaba abanye abathi isiko ayalivumeli omama enkundleni kanti amacala ngabo bani vele into yokuqala into omele uzibuze yona ngoba babodwa yena abamangalelanayo asibe ubaba bodwa umama ukhona phakathi yena umama umelwe ngubani into yokuqala kumele ukuthi bayicabange kakhulu ngiyabakhuthaza ukuthi batshintshe ukwenza baguqule isimo bahambe le simo esikiso khathesi bakubone bakuzwisise ngoba into yokuqala nje beqala ukumisa idale labo kumele bakukhangele ukuthi kubuye ubaba bodwa yini lo ngumama la ukhona phakathi kwendaba umelwe ngubani yena ukhululeka okunganani phakathi kwenkundla enjeyana kungathi nxa ngikukhangele mina kabe kulokuncindezela nxa enkundleni enjalo uzomelwa ngubani
induna uNdube uthi abatsha labo kumele babe khona enkundleni
omele le youth ukhona ukuze labantu abasesebancanda bangasabi bebona sibadala zonke enkundleni layo mele abone ukuthi kodwa kulenye isayizi yami nganyenyezela lwani indaba yami nxanyile enhloni izazwakala ngoba kulabanye abalenhloni abangakwanisi ukukhuluma yikho esikukhangelele ukuthi wonke umhlopho womuntu umelwe kwesinye isikhathi ngokuhamba kwesikhathi sizadinga lo mele abagogekileyo ukuthi njakazi sihlangane labo bengena ezinkundleni kumbe bemangalelwa kuthiwa abalamachala mhlawumbe yikho nje ngani kulibalekile nje but siyabe sifisa ukuthi konke kungani ukuthi covered but inumber iqinisa isitshaya but siyabe sizamile khonokho ukuthi umuntu lo muntu azizwe ephathini yakhe nje laye laphana emelekile laye ehlangothini lwakanini abe yikho khona ngubaba kumbe umama kumbe mutsha kumbe usekhulile enkundleni akube labo mama abatsha labadala babe khona kubhalanse yonke into lokuthi isiko vele lona kalingachithwa njalo omama labo bazizwe belezibindi zokuthatha ezinye izikhundla nxa zikhona zifikile ama-opportunity lawo ababambe wasebenzise umuntu ongumama layo akwanisa ukukhuluma njengobaba umuntu ongumama layo akwanisa ukukhokhela njengomuntu ongubaba kwesinye isikhathi ngaphose ngithi hhayi angibaphoxa obaba kodwa thina omama silozwela
hhayi-ke kwalamhlasi malapha kwezamasiko nokuphila kwabantu nsuku zonke lolu ludaba ebesiluqoqelwe yinhlanganiso yapa trust ibambisana nalo umsakazo we Studio 7.
Ngicena masiko wethu.
Sina sizwe omanje ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlo. Ngiyakhola libe leviki enhle kakhulu.
Usiphathelene lamhlanje.
Namhlanje ngizafuna sikhangele ukuba nxa sisilwa izimbi, yiziphi izikhali zikaKristu okumele sibe lazo. Ngizabala kwabase-Efesu, ichapter ka-6, qalisa ke kuvesi ka-12. Ithi yona ngoba kasili le nyama legazi, kodwa silwa le mibuso, lamandla, lababusi balomhlaba omnyama, lempi yemimoya emibi yaphezulu. Ngakho-ke hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okuma ngosuku olubi lokuze kuthi lapho seliqede umsebenzi wonke lime. Ngakho manini izinkalo zenu zibotshwe ngeqiniso, lifakile isivikelo sesifuba esiyikulunga, lifakile amanyathelo ezinyaweni zenu ukuba lilungele ukuthumayela ivangeli lokuthula. Phezu kwakho konke lithatha izihlangu sokukholwa elizakuba lamandla okucima ngaso yonke imijobo evuthayo yomubi. Lithathe ingowane yokusiliswa lomhedla kamoya oyilizwi likaNkulunkulu. Khulekani izikhathi zonke ngomoya ngokucela konke langokunxusa. Kulokhu lilinde ngesineke sonke, linxusele abangcwele bonke. Ngakho ke mfuna sinanzelele lapha ukuba zikhona izikhali esingazisebenzisa nxa silempi. Abantu abaningi nxa belodubo bakhangela enyameni, baliswana labantu kwenyama, angazi ukuthi kuyini iphimbi oyabungenekiyo. Kodwa mfuna ukukucela mzalwane wami ukuthi ungakhangeli lumuntu olethe leyo mpi, kodwa khangela ukuthi umelana lemimoya emibi, umelana labusi bombuso omubi. Awuli okwenyama kodwa ulwa usemoyeni ngoKristu, ngoba kasili lenyama legazi, kodwa silwa lemibuso, lamandla, lababusi balomhlaba omnyama. Ngakho wena ungakhangela umuntu uyabe usuphambanisile, ulwa impi engayisiyo yona. Kufana njengabantu abadlala ibhola ukuthi kule stadium manje wena ungaphuma uyedlalela phandle kwe-stadium, uyabe usudlala uwedwa ungasekho lapho kulo mdlalo khona. Ngakho ke ngifuna ukuthi okokuqala unanzelele ukuthi nxa uphakathi kwempi, abantu abaningi silwa lo muntu lo olethe leyo mpi, kodwa khangela ngemva komuntu lo ubone imimoya ekhona, yiyo kumele ulisane laye. Ngakho kwesibili unanzelele ukuthi uzihloma ngezikhali zikaNkulunkulu. Abaningi sizihloma ngezikhali zethu. Umuntu uzihloma ngezikhali zenhla, uqalisa ukulwa lo mntwana ngenhlamba, uqalisa ukufona kumbe uqalisa ukudinga abanye ukuthi ulisane labo. Usuyenza ipolitika laphana emsebenzini kumbe wenza ipolitika echurch, uyabe uphambanisile ngoba awuli labantu ngamandla akho, kodwa ulwa labo ngamandla kaNkulunkulu. Ngakho kumele uhlome ke izikhali zikaNkulunkulu ukuze ke lawo mandla omuvi ukwanise ukuwanqoba, ngenxa yokuthi impi zizakuba khona. Ngakho nxa wena ukhangela umumo lapho lwakhona impi, sebenzisa ilizwi likaNkulunkulu. Yikho uJesu wathi kuSathane, kulotshiwe ukuthi umuntu kaphili ngesinkwa kuphela, kodwa uphila ngelizwi elivela emlonyeni kaNkulunkulu. Ngaphila ilizwi likaNkulunkulu eliyiqiniso liqakathekile nxa usilwa izimpi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeneni. Baba, ngegama likaJesu sisize sime ngawe, singakhethi, sime kukholweni wethu. Nkulunkulu wami, sincede ukuba sinqobe empini zethu zonke esizilwayo ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lord, solo begulo hlelo fuselela umo ya silomfundisi usenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli inkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Singali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama ngumayigobe. Namhla kuhlelo silo Admos Banda lo Pretty Mpofu. Bobabili bakumsebenzi wezandla. Usibanda usebenza ekhwekhwe, umampofu ukubulawayo. Sixoxa ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sokuqala lo Sibanda. Admo, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okuningi ukuthi liphila njani ekhwekhwe lapho ukukhanya ngani umkhuhlane lo umemetheka okumangalisayo.
Ayi, siyabonga. Ukuphileka kuyaphileka but kunzima ngoba i-movement is restricted. Just that change eyenzakala ku-social structure kutsho ukuthi into eziningi zasezitshintshile, impilo yabe ingasafani.
Liyenelisa ukusebenza kahle na?
Si lobunzima esihlangana labo oqala indaba yona le movement yabantu kusho ukuthi le business lalo liyehla phansi. So kutsho ukuthi into zakho noma nxa ulento lezana ezivolayo ama-perishables kuyafika ekuboleni. Then esikhathini esiningi even noma ekuwodeni cina abantu behoda into ezinlutshwane because kazimuvi, which means even the profit in that instance iyabe injani, iyabe inlutshwane. Then isihlanga lo hlupho nalelo ukuthi angaba ngama-rentals endawo lapho esisebenzela khona abe ngama-utility bills ozesa amanzi khona akakuyi kuma-lockdown. Inyanga iphela the bills they come the same. Akula ngisho even ukuthi kungaba lokungenela kwahulumende ukuthi at least either a supplement oro athi nxa kuma period lama lockdown kube le freeze lokuyiweva okuba khona okwenza ukuthi abantu bekwanise ukuphefumula.
Siyabonga Admo. Asizweni ukuthi umampofu yena uthini. Mampofu, ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, siyabonga baba.
Udabetsi lalo kuhlelo luzwile. Awusitshela okuningi ukuthi liphela njani elizweni.
Engakutsho ukuthi akusebenzeli vele kunzima ngoba ngananzelela ukuthi abaningi bethu besilokuthi nxa sithengisa sithengisela enzikini edorobheni, okuyukuthi sokufika abantu abaningi kuhlangana labantu abavelela emakhaya bebuya bezothenga, kuhlangana labantu abavelela indawo ezithiyetheneyo. Njengokuba kusasa kuyavuka ukuthi amabhasi asebhaniwe akusahambi mabhasi sokule lockdown, akusela lockdown, sokunzima ngoba akusela muntu obuya edorobheni. Isikhathi saphinde yasisusa njalo futhi enzikini edorobheni lapho esasithengisela khona kwathiwa kumele sithengisele emalokithini. Emalokithini angikhona futhi sahlangana nobunzima bokuthi abaningi uyakurentile uhlala lo-landlord. Engeke avume phela u-landlord ukuthi usufake umsika egedini kusasa sokubuyela i-customer, kusasa sokubuyelwana. Kuba lo mthelela futhi wokuthi sesihlangana lohlupho lwe-COVID-19, kuhlangane lohlupho lwalo lokuthi kuyabe kulabantwana khona lapho. Umnikazi wendla sina sekhala ngokuthi ngobuningi babantu ababuya lapha sathina sesibamba umkhuhlane.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngumangoyi Mampofu. Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina. Usitshela okuningi ukuthi ubona njani okwenziwa nguhulumende lapho bethi abakumsebenzi wezandla sokumele lithathe ijekiseni elivikela i-COVID-19 ukuze liyenelise ukusebenza.
Mina ngikubona kungumbono omuhle kahulumeni kukhangela ukuthi njengabantu abayimainfobalifeda kuhlangana labantu abaningi ekusebenzeni kwethu. Kodwa kwebe kusale hlupho lokuthi yena leli vasini yangikhona okokuqala sakakhulumi ngamakhadi ayikho emaklinika lapho ekuhlala khona. Umbono omuhle sibile esiwamukelayo, ngabe kuthi kusiba njalo itholakale leyo vasini ukuze siwathole lawo makhadi.
Zulukanti abamisikhathi yiso sehle mangoyi. Selugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Thanda ukubonga u-Admos Banda lo Pretty Mpofu ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Kwena lokwalamhla mthwakazi omuhle, sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk The Connection. Olibalulisayo ngumike Gobe. Bye bye.
Siyabonga kakhulu uMike Gobe ungathinela kusasa. Kwezemidlalo, obambe isicoco se-World Boxing Federation Middleweight Champion uCharles Manyuchi izolo unqobe uMohamed Siyebala wakwale Uganda emdlalweni owenzelwe eMaswingo. Loba uManyuchi engamlahlanga phansi ngezibhakela uSebiyala akade bebambe umdlalo lo bathi uthole imiklomelo eveza ukuba nguye onqobileyo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Abantu abafika phose amajumi amabili babulewe umkhuhlane COVID-19 izolo eZimbabwe. Osokusilela indawo yezigulane kwezinye izibhedlela. Uyaxokozela kwaZulu Natal okulabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma abathi akumelanga avalelwe entolongweni. Kodwa kulabani njalo abathi nxa elecala kumele avalelwe entolongweni. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Oliver Lester, Gibbs Dube, he said, as long as I need to say, it was 6:30 a.m.